Selamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 1 Mbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Some of those people maybe did not understand who I am.
They were just talking. Abanye balaba bantu engxenye bengazwisisi ukuba ngingubani sibili sibili. Bebekhuluma nje ngoba kuthiwe benze njalo. Ungambiza loba ukumbuza lowo muntu ukuthi siqondane. Kulakho ukwehluleka ukukhuluma.
Ibandla elitsha leZimbabwe People First lethulwa kuZulu okusemthethweni emkhosini owenzelwe eMikkels Hotel eHarare lamhlanje.
Amakhulu abantu abakade bebuthene phandle kwehotela yeMikkels bebehlabela nokugiya behaya umkhokeli weZPF unkosikazi Joyce Mduru ephuma emhlanganweni wokuqala.
Ihofisi yomsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa ibikwa iqekeziwe njalo izolo ebusuku. Ibulawayo ehlaselwe ukuvalwa kwamafekitali ithi kunyanga ezimbili ezilandelayo kuzakhiwa imall ngendleko yezigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola i$60 million lapho kugadwa khona amakhombi egodini. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla elitsha leZimbabwe People First elibhaliswe kwabeZEC ngenyanga edluleyo lethulwe kuZulu okusemthethweni emkhosini owenzelwe eMikkels Hotel eHarare lamhlanje wangenwa ngamakhulu abalandeli abavela ezigabeni zonke zelizwe. Okuningi sikuzweni kuMavis Gama.
Angena kungena kakhulu ngikhulume ngento yabanye abantu into yabo bangenile enkundleni ikoqathekile sesilawe enkundleni hayi zizamisana ke zithobelane ukhandi kunjalo.
Uxolo balaleli sizathi silethulela ke loludaba. Ihofisi kamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa ibikwa iqekeziwe njalo izolo ebusuku. Lokhu ngokwesihlanu kusenzakala eminyakeni esanda kwedlula kungela muntu obotshwayo. Amapholisa atshone edingisisa ngaloludaba kubike umsakazo kahulumende oweZBC. Lanxa abanye besithi bacabangela ukuthi sehlangalo lesi silokwenza lokulwisana okukhona kuZANU PF, abanye bathi uMnangagwa engaba enguye leqembu lakhe abenza lokhu ngabomu. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi ngasizatho bani. Okuningi sikuzweni kungxoxo eyenziwe nguNtungameli Nkomo ekhuluma ke lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Brilliant Mhlanga.
Iqiniso elikhona ukuthi uMnangagwa ngumuntu ngokukodileyo esikufanele simkhangele nje ukuthi umuntu obaluleke kakhulu kwezombusazwe elizweni leZimbabwe ngoba ngu-vice president. Nxa kuyukuthi i-office lakhe ligqekezwa even okokuqala, abadala bathi kubona kanye kubona kabili. Nxa kungephindeka sukuze kufike amahlandla asekwana esingathi nje one sitho amahlandla. So kufanele siqalise ukuzibuza ukuthi khona kodwa kusithengisane ngoMnangagwa ukuthi yena ungumuntu onjani, njalo uyinkokheli enjani. Ngokumnaka kwasikhangelela ukuthi le security ngumuntu okufana ukuthi usecure okwedlula iningi lethu. Kodwa thina siyinje ezindlini zethu akugqekezwa kanjalo. Nxa kugqekezwa i-office yakhe malanga wonke kuthi ukuthi something is wrong ngaye uMnangagwa, not ukuthi ngalaba abagqekezayo. Yikho kufanele siqalise ukuzibuza ukuthi kanti vele niyenzani. Kumbe uya ku-state manager, engingathi ngesilungu ku-state manager, ukwenzela ukuthi akhanye ebantwini engazange nguye umuntu ohlukuluzwayo. Phela singakhohlwa ukuthi umnangagwa lo sikhuluma ngaye vele isikhlibi, izinto ezinjengalezi yakwazi ukuzenza.
Ukhona kungani kuqhubeka kusenzakala, kwenzakala okwakuqala, okwesibili, okwesithathu, uhulumende ulabalinde singathi i-security. Nxa kuthe kwenzakala bafaka i-security, kungani kuqhubeka kusenzakala nxa kungokweqiniso?
Well, nxa kungabe kuqhubeka kusenzakala kungokweqiniso, kufanele sikukhangele ngelihlo elikuhlanganisa lokokuqala. Ngoba ukuqala kusenzakala, kwenzakala kuyikuthi umnangagwa igroup yakhe yayile ngxabano legroup kamntu. Kwenzakala kwakhina sokusenza umnangagwa akhanye ebantwini engazani yena ngoyohlukuluzwayo, nguye ongaphathekanga kuhle, okwenza ukuthi kumnike esingathi ngesilungu emotional acceptance, ngoba epresenta ukuthi yena nguyohluthi ohluthwayo umjula igroup yakhe iganyile. Singakukhangela ngaleyo ndlela. Nxa sikukhangela ngaleyo ndlela, then kusitshengisa ukuthi wena iy'ndaba zombusazwe nje ezitshengisela ukuthi omnangagwa laba into abazama ukuyenza bayahlethi mani izinto le. Akulalutho olukhona la. Lanxa kungabe kuyikuthi kumbe ngabantu abalindayo abafisa ukuthi bathole i-information eningi ngomnangagwa ngezenzo zakhe ezibathenza phandle, basebenzisa ukungena ofisini ukuthi batshontshe babone ukwenzakalani. Umnangagwa le-security enkulu kakhulu ufanele vele into ezinjengalezo zivikeleke. Akulanto engikhona la. Umnangagwa is just stage managing into le.
Alo-ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 esebhilitane. Njengokuthembisa kwethu, nantu-ke udaba lapho uMavis Gama asipha lona ngokuwethulwa okusemthethweni kwebandla elitsha leZimbabwe People First.
Amakhulu abantu abakade bebuthene phandle kwehotela yeMiklis bebehlabela lokugiya behaya umkhokheli weZPF uNkosikazi Joyce Mjuru ephuma emhlanganweni wokuqala lenthathela izindaba wokwethula ibandla lakhe uZulu okusemthethweni. Oke waba ngumsekeli kamongameli oxoshwe umsebenzi lasebandleni leZANU-PF ngo-2014 utshelela umhlangano ukuba akayi kubuyela kilo noma kanjani.
Some of those people maybe did not understand who I am.
Abanye balaba bantu engxenye bengazwisisi ukuba ngingubani sibili-sibili. Bebekhuluma nje ngoba kuthiwe benze njalo. Ungambiza loba ukumbuza lowo muntu ukuthi siqondane. Ulakho ukwehluleka ukukhuluma njalo lokho ayabe kuchilo ngaphambilini. Ngiyazi ukuba abanye batsho lokho abakuchoyo ngoba bedakiwe. Akubhadali muntu ukwenza kwalolu hlobo. Ube lokho kuphindwa ezinye izinto. Ziningi izinto eziqakathekileyo kumele kukhulunywe ngazo.
Wengeza ethi akukho ukukhulumisana okukhona phakathi kwakhe labamanye amabandla ethi kuyinto ayizwa kumaphephandaba.
Unonzwa maimujuru vachinzi vasangana navatshangirai.
Uzwa kuthiwa uNkosikazi Mjuru uhlanganele umnumzana Tshangirai. UNkosikazi Mjuru udla ubhedu ngoba eyale esikhundla. UNkosikazi Mjuru uthe angikaze ngangena mhlangano lo mnumzana Tshangirai mina lokhu selokhu siyahlukanayo ngesikhathi sikahulumende womanyana. Thina kasali kukhulumisana labalimibono efana le yethu.
Ukujabulele ukwethulwa kwaleli bandla uZulu oze kulo mkhosi, okubalisa uNkosazana Joyce Moyo oze evela emzini wenkulumane koBulawayo.
Yes, ngithabile ukuthi at last iZimbabwe isizathola ukukhululeka lokho esasikumelele since 1980. Obaba sebezathola imisebenzi, ama-investment sezabuyala, hayi 2018 siyawina.
Ube lilunga le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Morgan Tshangirai uMamoyo ethi kalizange lazifeza izithembiso zalo wakubona kufanele abe lilunga le-ZPF.
Hayi, besimthwele sibili uTshangirai kodwa wehluleka ukuthi sifikisa lapho esasimele sifike khona. Kodwa ngomama, hayi sesizafika sibili.
UNkosazana Loveness Nyoni odabuka eLupane eJojolo ehlala eVictoria Falls uze laye ukuzazizwela ngezakhe leli bandla leZPF aselisekela lisethulwa okusemthethweni.
Ngiyathokoza ngomama. Yazi ngathi sizindaba leyi sethulela phezu kwembiza yami. Ngahle ngayikhwezela yaba nkulu kakhulu. Ngokubana vele lapho kungala mama khona into azilungi. Kwaba lo mhelo, kodwa ngibonga ukuthi umama wama isibindi njengeqhawe wabo uNkulunkulu wayelensisizathu sokuthi engafela empini ngokubani wayezobuya kuzokhulula okwesibili.
Bezikhona inkokheli zaleli bandla iningi lazo kungezaxotshwa ebandleni leZANU-PF okubalisa uMnumzana Lugare Gumbo ongomunye wababizwa njengabadala abasungule leli bandla obebobotheka kokuphela utshengisa ukusijabulela lesi sehlakalo.
Hayi, into ihambe kuhle kakhulu. Siyathaba ukuthi sesilo nje umhlangano sokumele ukuthi abantu basebenze. Kuye ukuthi abantu bangali ezikufunayo ukuthi khona ngazigidekutheni izinto zethu. Those who win, those who have good ideas, they will succeed. Kodwa laba abangena good ideas bazayihluleka.
Bekungesifanayo la kumnumzana Lighton Mfundisi ovele esigabeni seMashonaland Central.
Very right, umama usewubuyile. So hayi, sifuna ukuthi ama-investors abuyele, abantu bayenze umsebenzi kathesi akula mzezi.
Abebandla leli bathi yikhona kuzokwenziwa umhlangano omkhulu we-convention lapho kuzokhethwa khona inkokheli yalo. Okwamanje umsebenzi uqhutshwa liqula elisabambe izikhundla kusalindelwe umhlangano omkhulu le-National Management Committee lisebenzelana lenkokheli yezigaba ama-provincial coordinators. Bekujatshulwa kuyimpululu lapho unkosikazi Mjuru ekhulumisana labalandeli phandle kwehotela abekade belindele ukumbona esephuma kulo mhlangano. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Siyabonga Mavis. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lelunga lebandla leZANU-PF uJoseph Chuma yena othi balimelele ngabomvu ilibandla leZPF.
Angiyena ukungena kakhulu ngikhulume ngento yabanye abantu, into yabo bangenile enkundleni, oqathekileyo sesilawo enkundleni, hayi zizamisana ke zithobelane kuhanje kunjalo. Kodwa ngingeke ngakhuluma ngabo ngoba angisuka khona ngale mina, so angifuni ukuthi khona ngigcine sengikhulumela into engayaziyo. Kodwa into enhle ukuthi nayo ithika izanto kusuke sikhona lathi khona abaphakathi.
Kambe lizimisele njengokukhuluma kwakhe ukuthi yena uzimisele ukungqikilana lani kwezempolitika la?
Thina sihlala sizimisele vele ngoba yigame yethu vele thina singamapolitician sivele sikhonapho phakathi. Awuboni sisuka ebunzimeni obukhulu sike samisana le party ebisponsa yi-Britain, uTony Blair befaka izimali le-Vice Center, kodwa saphuma kunjalo sama saba laphana saba siloku siyiZANU-PF. So nxa sikhangele okuyi-history konoku angiboni kuyona kule nto engasethuza namhlanje ngomunye umuntu ongabuya. Hhayi, obuyayo kabuye kona vele kunjalo kuhle phela ngoba lilizwe elidemokratiki elivumela ukuthi na anyone ofisayo kangene bese zithobelana sokuphuma-ke inkunzi phakathi kwamadoda khona abantu yabona. So akunanto embi, into enhle bayeza into yabo enhle, thina lathi siloku siphakathi eZANU-PF siloku siya phambili.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU-PF. Kunjalo nje ingcwethi yecubungula izombusazo omnumzana Brilliant Mhlanga yena la uphe umbono wakhe ngaleli bandla eselikhokhelwa ngwakhe waba umsekeli kamongameli weZimbabwe unkosikazi Joyce Mujuru.
Udaba lokuthi sokube le political party entsha le esizwa bekhuluma ngayo kaMjuru la ngendlela abantu abafuna ukuyikhangela ngayo, kufanele sikuzwisise ukuthi bangaba khona abafuna ukuthi bakuthabele lokho kwenzakalayo, bakucelebrate ukuthi awu Mjuru la eseformi political party. Kodwa iqiniso nelikhona ukuthi akukhathalekile kumbe uMjuru uformile iparty kumbe kayiformanga iparty, iqiniso likhona ukuthi nxa iforma iparty yakhe le sokungezelela kuhlupho oluvele lukhona ngoba amaningi ama-political parties avela khona eZimbabwe, and njalo ama-political parties lawa egcwele njalo eZimbabwe awakwanisi ukuthi asebenzelane wonke afome imbumba enkulu yomanyano lwawo wonke esingathi ngesilungu phecelezi i-coalition abanganelisa ukuyisebenzisa ukuthi bakhiphizane. Abakwanisi ukuthi bakwenze khonoku ngenxa yokuthi bayehluleka ukuthi bakwenze khonoku. Ukungena kwaMjuru ku-political scene yeZimbabwe la eselethe yakhe i-political party sokungezelela i-pressure kulezi vele ezinye inhlanganiso evele bezikhona ngoba layo uMjuru phela usefuna ukuthi abe nguye ozalida leyo coalition. singakukhohlwa ukuthi enxa sisithi nguyoza lidale yo coalition uTsvangirai la ekhona phana abade besebenza laye laba abanye babevele bekhona uWelshman otenda ibiti labo Gordon Moyo bonke laba bathe eminyakeni le besebenza lo Morgan Tsvangirai bamenza wakhanya njengomuntu oyingunguthela kukho konke ongawoye yedwa kuphela ongaba ngumuntu ongakhipha izano ongakhipha umgabe abantu uzulu wonke jikelele wakwamukela kunjalo.
Lo ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Dolobho lakoBulawayo elihlaselwe kanzima ikusilela lokuvalwa kwamafekitale lithi kunyanga ezimbili ezilandelayo kuzakhiwa i-mall ezaba lendleko ebiza indleko eziyizigidi zangamachumi ayisikhombisa zamadola i-$60 million lapho okugadwa khona amakhombi egodini. Imali le izakhiwa imali le izakhiwa phansi kwesivumelwano se-build on and transfer lenkampani ethiwa Terracotta Trading Private Limited. Amakhombi labaphila ngokuthengisa ezidaladeni baphiwe inyanga ezimbili ukuthi bagibe umsebenzi lanxa abamakhombi bezaphiwa enye indawo yokusebenzela esedolobheni lakoBulawayo. Sixoxe lo Councilor Mlandu Ncube umgcini sihlalo wekomiti yezemali e-finance and budget ku council yakoBulawayo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Imali yakhiwa i-company okuthiwa Terracotta Private Limited, a joint venture phakathi komunye umhlali wakoBulawayo nomunye owe-South Africa. Yiyo i-company yakhona eza wakha imali leyo.
Kutsho ukuthi kuyaqala nini ukuyakhiwa?
Okwakathesi sikhale ukuthi ngemva kwenyanga ezintathu sithola zaqala khona ngoba sokumele silungise thina i-council sikhiphe amakhombi laphana njalo lama-notice la okuterminate ama-lease kubantu abarenta ama-shops khonaphana lama-vendors. So legally we need to give them 3 months notice but sasivele sibanikile ekuqaleni kodwa selapse ama-3 months lawa so sesibanotifya kutsha so kuzithile ngakunyanga ezintathu siyabe sokuqalisa.
Iyabe inkulu okunganani imali leyi?
Into ezenzakala laphana kuzaba khona ukuqheliswa ayikuqheliswa but siza kusebenzisa ubude bendawo kuya phezulu elizi space what I can say siyabe kuzaba lezinye izitolo eziyabe zisesitezi ezinye ziphansi i-terminus izofana ikhona but iyabe isibuke kunyomakalisa.
Manje bonabo okuthiwa bazasuka ikakhulu abaphila ngokuthengisa ama-vendors lawo bathini?
Labo abama-vendor asemthethweni besihleli vele sibonana labo bebekhona ngitsho emcimbini wayizolo. Bayavuma laba kwamukela ukuthi bazakusuka ngoba bavele bebone ekuqaleni sasithe besitshengise izindawo lapho abazafuna ukuya khona. So bahayi bakhanya bakabalahlupho ngoba okutho ukuthi njengoba sizasusa emakhombi laphana kuyabe kungasela business yabo ngoba akwenza abantu bebathengele ukuthi abantu bazesagada amakhombi. So singahambisa amakhombi lapho kwendawo yikho kuzamelela belandela amakhombi ngoba bona ezabe inhlanzi zithiwa ngamakhombi.
Wona amakhombi azabe kuya ngaphi?
Sinendawo ezijene siza kuvuselela i-terminus eku-3rd Avenue along loBhengula Street leyinye e-across kuloBhengula Street loBhengula Street first and nakwezindawo nje ezijejene ezikabo phambi kwabo wevali ngale ngaphezulu kubhajetina kungani kule ndawo.
Sizwe kuthiwa imali le izakhiwa ngalokhu okuthiwa yi-build on and transfer. Ungachasela abalaleli ukuthi kuhamba njani khona?
I-build and on and transfer lapho umkhandi lisangena kwi-partnership contract because i-council yaveza ya-advertise kumanye ezihlephu ukuthi ofisa ukubambana ne-council ekuthuthukiseni indawo yenaleyana. I-tender yasiwina yi-company okuthiwa yi-Terracotta. So i-partnership umsebenzela ndawonye we-council ye-Terracotta okutho ukuthi i-Terracotta izathola imali yayo eyoyifakela phana ngokusebenzisa i-collector irevenue but kukhona ezabe kulethe counseling percentage ezabe kulethe counseling during that time. So ngemva kwesikhathi esithize iza kuyiphendukisa ecounseling isisiba nge-council 100%. Kodwa akusho ukuthi ngeminyaka naleyo ingeyeterracota i-council ayizuzuza imali evela khonapho kule mali esizobe siyizuza njenge-council.
Lo ke ngu-Councillor Mlandu Ncube umgcini sihlalo we-committee yezemali e-Finance and Budget Committee ku-Council yakoBulawayo ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekhona le kwaBulawayo. Elebotswana selazise umakhelwane walo eZimbabwe ukuthi lifuna bonke abeZimbabwe abangaphezulu kwenkulungwane abasemajele ezweni lelo ukuthi babuyiselwe ekhaya ukuyaqedisa izigwebo zabo. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umphathi ntambo obona ezomvikela kwele Botswana umzana Shokhati ukuthi ukhulume lomunye wakhe eZimbabwe umzana Kembo Mohati ukuthi abasemajele bezweni lakhe babuyiselwe kibo bayaqedisa izigwebo. Umnumzana Khati ubekhuluma le ntatheli zindaba ngemva kokufika evela eZimbabwe lapho angene khona umhlangano wezomvikela phakathi kweZimbabwe leBotswana. Ukhati uthi bafake umbono lo phambi kwabanye kwababo abeZimbabwe ukuthi bonke abagwetshelwa amacala eBotswana bayopika emajele eZimbabwe. Lokhu kuza ngemva kokuba umthethwandaba weBotswana unqume ukuthi abapika emajele abakumanye amazwe kumele banikezwe amaphilisi okulwisana lengculaza ama-ARV. Ababili abeZimbabwe abaphila legciwane lengculaza yibo ababahambisa uhulumende weBotswana emthethwandaba. OweZimbabwe umnumzana Casper Nkomo lesihlobo entolongweni uthi uhulumende weBotswana angabe isindwalinani labeZimbabwe abasemajele kumbe egcinule ukuthi ababili abeZimbabwe bamhambisa emthethwandaba phezu kodaba lwama-ARVs.
IBotswana most likely ikhangele ukuthi ama-numbers aphezulu kodwa I expect kuzaba nama legal complications amaningi ngoba first of all into elicala eBotswana mhlawumbe soqala eZimbabwe njalo futhi iprison sentence ekhona for icala eBotswana angeke finally prison sentence eZimbabwe.
IZimbabwe yiyo elenani eliphezulu ngaphandle kwabeBotswana elisemajele ngesikhathi kuleningi elingena kulelizwe ongekho emthethweni. Umhlangano obuse Victoria Falls uhlafunele lodaba oluyimpica lwabangena emlizweni ongekho emthethweni. IBotswana itshela iZimbabwe ukuthi ayihlaliseki ngalo mumo. NginguMartin Gwenya wendaba zeStudio 7 ngisabonga leBotswana.
Alinga khohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 la ku 15775 kHz. Uhlelo lwabasakhulayo lamhlanje sikhangela inhlupho ezibhekane labasakhulayo zokuswela imisebenzi. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaseMelika lamhlanje bayavota ezigabeni ezilithumi lanye kukhetho lokudinga uzancintisa kukhetho lukamongameli welizwe ekupheleni komnyaka. Unobhala ubona ngezemvikela kwelebhilitane umnumzana Michael Fallon ubike ukuba ilizwe lakhe lizathumela ivuyo lebutho kweleTunisia kuyancedisa ukuvimba abantu bakweleLibya ukucaphela khona ngokungekho emthethweni. Abasakhulayo abaningi babikwa bephuma elizweni ngobuningi besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe yakhangelane leZimbabwe abalisa iSouth Africa, iBotswana leZambia. Kodwa abasemazweni la babikwa imisebenzi isilela ngoba sebebaningi abantu abavela kwamanye amazwe bedinga amadlelo aluhlaza. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yeRural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu othi seyehlulekile uhulumende weZANU PF ukulungisisa udaba lwemisebenzi.
Kulamsebenzi. I-statistics sithi ukuthi
more than 80% yabantu okumele ukuthi ngabe basebenza kabasebenzela ngawo nje uhulumende ekubeka sithi 10% yabantu abangasebenziyo isebenzisa izindlela zokukhakhulisa leyo percentage. Abantu abaningi ngithintsha eningi iqina isisiya ngaphandle kwelizwe emazweni afana laboGoli laboBotswana. Kudala kwakuvamile ukuthi abantu abenza njalo kwakungabantu mhlawumbe ababe bengenzanga kuhle esikolo bengazange bapasa, kodwa ngathesi sibona intsha eningi ephuma kumanyuvesi ephuma emakolitini isiya khonale ephandle isiya phandle kwelizwe ngoba nalapha akusela imisebenzi. So i-migration yabantu yekumbe intsha isinkulu kakhulu kuleli lizwe kubangelwa yokuthi imisebenzi kayikho, amasekithari kasebenzi, akula ngendlela abangaphila ngayo ngaphandle kokuthi bezame kuyadinga imisebenzi ngaphandle.
Kuyini okumele kwenziwe Ndlovu ukulungisisa lolu daba?
Kudingakala ukuthi uhulumende azinikele ekuthini alungise umumo welizwe kukhangelwe ezomnotho. Kuyadingakala ukuthi uhulumende avume ukuthi imithetho ayifakileyo enga-attract-a i-investment kayisiyo. Kuyadingakala ukuthi kuguqule leyo mthetho, ikakhulu umthetho we-indigenization. Konke khona lokhu efana lale siyenze abantu bamanye amazwe bangaze baba lengwabungwabu yokuthi bezoyi-investa lapha okuzadala okuzadala imisebenzi. Konke khona lokhu kugcina sokusenza ukuthi abantu bengaze bathola imisebenzi ngokuba nakungela amankampani asebenzayo.
Alo-ke ngumnumzana Vumani Ndlovu owenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Ale balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington.
Bantu, 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 apusu nunu we, DTP, Blazy Boy, let's go, let's go.
Yabathanda labantwana
yabathanda
launyaka ngisifele ngabantwana
ngisifele ngabantwana
yabathanda labantwana
labantwana
launyaka ngisifele ngabantwana
ngisifele ngabantwana
abantwana labantwana
abantwana
launyaka ngisifele ngabantwana
ngisifele ngabantwana
yabathanda labantwana
labantwana
launyaka ngisifele ngabantwana
ngisifele ngabantwana
yabathanda labantwana
labantwana
launyaka ngisifele ngabantwana
ngisifele ngabantwana
abantwana labantwana
abantwana
launyaka ngisifele ngabantwana.
Shake that booty, come on, shake that booty. I don't care where you're from, baby, shake that booty. Hey. Come on, shake that booty. I don't care where you're from, represent my city, baby. Come on, shake that booty. I don't care where you're from, baby, shake that booty. Hey. Come on, shake that booty. I don't care where you're from, represent my city.
Gang, gang, to the rappers, I deserve the best. Kendall looking nigga, I'm a king, represent the best. I don't give a cent to the poor.
Ingoma ke mnandi ethi wabantwana isigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ebesizikhokhela. Ibandla elitsha leZimbabwe People First lethulwe kuZulu okusemthethweni emkhosini owenzelwe eHarare lamhlanje. Ihofisi yomsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa ibika iqekeziwe njalo izolo ebusuku okwesihlanu. Ibulawayo ihlaselwe ukuvalwa kwamafekitali ithi kunyanga ezimbili ezilandelayo kuzakhiwa imall. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheleti studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande, sesilitshiya ke kuStudio 7 Live Talk, lilale.